sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ngenkulu injabulo emsakazweni we Studio 7. Ngomvulo mhlaze ku 5 kuNcwabakazi 2024. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulabantu abaphiwa imali ngamazwe aphandle ukuba beqambe amanga ngelizwe bengafuni ukukhuluma okuhle okwenzakalayo.
Umnangagwa akakhethwanga ngabantu, yikho ke esisebenzisa udlame ebantwini athi bona ngabantu abakhe. Akulamzali ongathi yena kulezi vakathi eqalisa ukubopha abantu nokuhlukumeza abantu.
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala yilokho ibhahile, njalo izifuyo ziyacuba njengoba amadamu engasela manzi.
Inkomo sezilimele, azila kudla, uyakhumbula izulu kalinanga, akula manzi, akula nkotha, inkomo sezisidla inhlabathi, akula nto yokhona la.
Ingcwethi kwezampilakahle sezikhuthaze abesifazana abaqala ukubeletha ukuba bagijimele esibhedlela nxa sebehelelwa ukuze umntwana engadinwa, ngoba kulakho ukudala ukuba isinye sibhoboke sigcine sile silonda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokungasensu kuzatshwala ukuba umhlangano weSADC Summit wenziwe kwele Zimbabwe kulinyanga. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulabantu abaphiwa imali ngamazwe aphandle ukuba baqambe amanga ngelizwe bengafuni ukukhuluma okuhle okwenzakalayo. Lokhu kuza kulokhe kubotshwa labo abacatshangelwa ukuthi bafuna ukutshengisela ngesikhathi somhlangano weSADC, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Umongameli Mnangagwa ubekhuluma esemathuneni eHeroes Acre eHarare lamuhla kungcwatshwa owalwa ukumpi yenkululeko ekuviyole Zipra uMnumzana Makhethi Ndebele, owayesazakala ngebizo lempini elokuthi Jack Mpofu. Umongameli Mnangagwa uthe kulabantu abafuna ukubuyisela ilizwe emuva bengakhangeli okuhle osekwenziwe kulungiselelwa umhlangano weSADC.
Kuningi okwenzakalayo okubuyisela emuva esakulelayo ukulwisana lathi lokhu kwenzakala ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela amanga aqanjwa ngelizwe lethu. Kuyangisa ukuba baphiwa imali ngabantu baphandle kwelizwe uba bengakhulumi okuhle sikwenzayo kumnotho wethu.
Amazwi kamongameli Mnangagwa aza ngesikhathi sokubotshwa abantu abadlula ikhulu lambili phambilini komhlangano weSADC. Uhulumende athi bafuna ukutshengisela nokuphazamisa umbuthano lo, kodwa inhlanganiso ezizimeleyo labamabandla aphikisayo bathi kuyamangalisa ukuba uhulumende wesabani, njalo kungani engabophi labo abafuna ukuphazamisa ngokusemthethweni hatshi ukubethusela. Omunye wabakhulume amazwi lawa ngumnumzana Gift Ziba, owayekubandla le-CCC yena othi ukusobala ukuba uhulumende ufuna ukuthatha ithuba leSADC ukwephula amalungelo oluntu.
Inkinga esilayo kwele Zimbabwe ukubana uhulumende okhona akavotelwanga ngabantu, umnangagwa akakhethwanga ngabantu, yikho ke esebenzisa udlame lodlakela ebantwini athi bona ngabantu abakhe. Akulamzali ongathi yena kulezi vakathi eqalisa ukubopha abantu lokuhlukumeza abantu lokubavala imlomo. Ngikhuluma lani kunje ama-activist wonke amaningi kwele Zimbabwe yonke indawo jikelele kubotshwa abantu bahlukunyezwa abanye babda.
Amazwi kaSiziba asekelwe yingcishi kwezombusazwe ekubandla le-People's Unity Party umnumzana Ebert Jamuka.
Na siyahlukumezeka kakhulu nendaba yembuso wepathi yeZANU-PF, ukuhlukumeza ama-politicians, ukuhlukumeza ama-activists, ukuhlukumeza abakhokheli be-ATUS nabanye bama-organizations are different nenxa yeSADC.
Ngeviki edluleyo uhulumende ubeke imbiko ethi uza kwenza konke kusemandleni akhe ukuphazamisa imizamo yalawo athi izitha bafuna ukuphazamisa umhlangano weSADC. Ekhuluma ngomuyi umongameli Mnangagwa uthe umnumzana Ndebele wayeyindoda eyayithanda ilizwe layo, njalo isebenza ukuzehlisa ukukhulu esithi abatsha kumele bafunde kumpilo yakhe. Omunye wafundiswa umsebenzi webutho okhulume ngaye umnumzana Edmund Moyo, yena owake waba ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yabalweli benkululeko iZimbabwe National Liberation of Veterans Association.
Ongasomiyo nge-revolution wajoin i-revolution esesemncane, thina zisiya ku-revolution sonke sedlule ezandleni zakhe. Iningi lethu sonke satrenwa nguye uJack. Yibo babesifundisa ukuthi uziphatha njani ukuthi ube lisotsha elipheleleyo ngoJack Law. So sikhathazekile ngokugubha kwakhe, but asimdawuthi ube deserve ukuba khona.
Umoyo usekelwe ngomunye owala impi yenkululeko ekuviyo leZipra, umnumzana Jabulani Sibanda.
Kodwa bona ubuqhawe bakhe labanye aqalisa labo baba ngabokuqala ngama-mid-60s ukuthi behambe beqalisa impi yenkululeko. Khangathi kwakunzima kangangakanani ukuqalisa ukuyafundela ukuthi niza kuyadingelwa umbhobho, ngathola lowo mbhobho ngibuye ekhaya ngizokulwa. I-training yangikhona babe lobunzima engqondweni, belobunzima entweni yonke, kodwa ngesibindi nangokuzimisela balwa impi yenkululeko, sasalithatha ilizwe
lomhlaba. Umuyi umnumzana Ndebele wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1942 waya empini ngomnyaka ka-1967 engomunye wabakuqala abahamba empini elabanye bakhe abagoqela omuyi omnumzana Nikita Mangena noLookout Masuku kanye lomnumzana Ambrose Mutiniri omela isigodlo seZimbabwe eRussia. Ezeqede ukufundiswa izifundo zebutho walwa endaweni ezibalisa iVictoria Falls laseWange, lapho atshengisa ubuciko obukhulu. Umuyi yena owayekudalela phezulu leZipra eleZipra High Command ubika waba ngokugcina ukubona umkhokheli weZipra umnumzana Nikita Mangena engakabulawa zinhlamvu okuthiwa zathunyelwa ngabamhlophe. Ubhubhe ngomgqibelo kuvike ephelileyo etsanzini wakhe eCountry Park obulawayo, watshiya umkakhe, indodakazi yakhe labazukulu ababili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abane abalwela ilungelo loluntu ababotshwe ngeviki edluleyo eHarare ngemva kokukhitshwa endizamchineni eya eVictoria Falls balokhe bevalelwe esitokisini njalo abakhululwanga ngemali yesibambiso eyebail njengalokho obekukhangelelwe ngamagqwetha abo. Abane laba babalisa omnumzana Samuel Gwenzi, Vusumuzi Moyo, lo Robson Chere, lo Nkosazana Namatayi Kwekweza. Igqwetha elibamela umnumzana Jeremiah Bhamu utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Chere ulimele kakhulu njalo baziswe ukuba engelatshwa ngolwesibili kumbe ngolwesine kuphela sokulo dokotela wejele. Uthi ukulimala kwakhe kungaphazamisa ukusebenza kwezinso zakhe. Uthe abatshutshisi baphathana ngabomo emthethwandaba kuze kusale kungela sikhathi eseneleyo esokukhuluma ngebail. Abanye abalokhu besesitokisini babalisa abebandla le-CCC ababotshwe ngenyanga edluleyo, umnumzana Promise Monkuli eWange, ummeli Moyo kobulawayo, lesizalwane se-Czech eMaswingo, umnumzana Lucas Levia obika wayesethula imbiko engamanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhetshu likaZulu.
Okuliqiniso, as long as besejele benganikwa i-bail okulilungelo labo le-constitution ibanikeza lawo mandla, mbona ngazathi kuyabonisa ukuthi ilungelo labo liyephulwa. Ukubuya kwe-SADC lokho kuyethusa ngoba egumeni uma kuthiwa kuzaba labantu bemzini abantwana bekhuzwe ngenduku ukuthi dlalelani khatshana okuyikho kwenziwa ngohulumende kuyethusa. Abantu kuyabe kukhangelela ukuthi uma kuzabuya abantu bemzini wonke umuntu etholakale ejabulile, kodwa okuba khona kwesadakhe elizweni mbona ngazathi sokufake uhlukumezo kakhulu ngoba abantu abaningi basejele, abantu abaningi amalungelo abo ayiphuliwe. So kangiboni ukuthi kuphathisa ngani. Even kwezentuthuko ungayikhangela i-concentration yonke ifakwe ku-one indawo ukuthi ilizwe lithuthuke ngokufanayo, kakusenzakali okuyinto engahle.
Siyabona ukuthi ugatsha lukahulumende olubona ngokwenzakala ekhaya kanye layo umongameli Mnangagwa lokho ebegcizelela ukuthi labo abafuna ukuqoqa ukutshengisela kumbe ababacabangela ukuthi benze njalo bengalokothi bekwenze.
Okuthiwa ngumongameli uMnangagwa kuyadanisa, akulababa osoke wathi ekhuza abantwana ebakhuze ngentonga, ikakhulu obaba ukuthi ethi abantwana indaba befuna ukuthi bekhulume okubahlukuluza. Kodwa kakumangalisi uvele yena ulembali yokuthi ungumuntu oncindezelayo obusa ngochuku, kodwa eqinisweni labo abesadaka ababuyayo ukuthi sebekwazi abantu bayahlukuluzwa ngokubuya kwabo. Lokuthiwa yi-DA bekufuza ukuthi bezibuze ukuthi uma besiya khona ngale abantu sebehlukunyezwa kuthoni ngayo yona iSadak. Angikhangelelanga ukuthi kuzaba khona untshintsho, ngoba la iSadak ingani ngeyabantu abangalaqiniso, ingani ngeyabantu asebehabule umoya ongayisiwo, umoya wokuncindezela, umoya wokuhlukuluza. So uma bonke sebehlezi ezihlalweni ngokuhlukuluza, ungayikhangela ibandlodwa lilikhulu eSouthern Africa, i-ANC kumbe ne-African General, namhlanje libandla lalo eselibusa nzima. So ngilethemba lokuthi selizabuza ukuthi kubuswa njani ngokuncindezelo, ngoba wonke umuntu uma selahlekelwa ngamandla ubonakala ngokuhlala vele emchokotho esengokuhlala efaka ama-threats. Lokho kwenziwa nguMnangagwa kuyakutshengisa ukuthi hayi, asiyonkokheli yabantu, inkokheli yabantu kayihlali sethusela abantu.
Kungathini ngokuphathwa kwalabo abesejele, abanye ababikwa kufanele belatshwe njalo lokhu kuphuzwa ukuthi bephiwe ibhayi?
Ngibona ngazathi kule nto yodwa uma sikhangele indlela kusukela ilizwe lokhu lathatha uzibuse kumbeni ngesikhathi samabhunu, kodwa kakhulu sikhangele lohulumende, ngohulumende ohlezi encindezela abantu, ngohulumende ilungelo loluntu ongalihloniphiyo, ngohulumende nje nesingathi yena uyakuthanda ukuthi abantu even befele emajele akhe, ngohulumende ongalabuntu. So ukuthi abantu bafuze baye kwelatshwa kwaziwa ngohulumende oyabe esilalela ehlonipha amalungelo oluntu, kodwa owethu hayi.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethuli kaZulu, sixoxela ye ekobulawayo. Izakhamizi zesilobela zithi khona inkabazwe indlala ilokhu ibhahile njalo izifuyo ziyacuba njengoba amadamu engasela manzi. Izakhamizi lezi zithi akusela manzi ahlanzekileyo njengoba zinatha ndawonye lezifuyo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uThabo Kancube weStudio 7 usanda ukuxoxa lo councillor kaward 28 esilobela uAlderman Willard Moyo.
Isimo sendlala hayi asimanga kuhle baba Ncube, sikhangela kakhulu uluhlu lwezifuyo. Izifuyo akusela nkomo endaweni kaward 29, inkomo sezilimele azila kudla, uyakhumbula izulu kalinanga, akula manzi, akula nkotha, inkomo sezisidla inhlabathi, akula nto ekhona la ezifuyweni, sisebunzimene. Bese usithe ohlangothini lwabantu ibikhona sibili indlala, kodwa isingani ingconywana, ayiphelanga, ikhona siphakathi kwayo sibili, kodwa ingconywana ngoba ihulumende ike yasinakelela, yasinakekela yamalanga adlulile yambalwa, yasiholisa ukudla njengesigaba singenise imizi yonke kaward 29 umumbu odlula i-50 kg ngomuzi, 50 kg kweminye imizi, 60 kg kweminye imizi, 70 kg kungenile ukudla, isitshwala umumbu kahulumende uvela ku-social welfare. Yikho sikubongayo sibili, kodwa ke ayisimo sibi baba Ncube, isimo sibi, sisese lovalo olukhulu ukuthi kambe sizaphutha njani sisiya phambili.
Ngaphandle kosizo lolu oluvela kuhulumende, kulezinye inhlanganiso na eziphathisayo?
Usizo oluvela kwezinye inhlangothi alukho, asila ngitsho sizo sikhangelwe yihulumende yethu yo yodwa okwakathesi elokhu isabona kwaqalisa uhlelo lusaqalisa, abantu besathola ama 10 kg ama 15 kg yokudla, kwakhwela kathesi uhulumende yasinika sokungezelelekile isilinganiso sokudla.
Pho izifuyo zona amanzi lenza njani?
Akula manzi, ama izifuyo zihamba zisiyaphandelwa emfuleni kugwelu echebechebeni ezinye zihamba siyacongolozela kungamadamu kwethu okuningi sokwagqibeleka sokuludaka lodwa sesiphongahamba siyacongolozela abanye ngabakotshoza ezibhoraneni lazo ezilamanzi amalutshwane zindala izibhorane lezi zifuna ukuvuselelwa zibe zintsha so izifuyo emanzini sokulobunzima kakhulu kakhulu obumangalisayo ngeyinye into esiza siqedela izifuyo sezisifa nje zibulawa yikoma amanzi semalutshwana izizibe emfuleni izulu kalinanga kazanga zibe lamanzi.
Lo ngu-Alderman Willard Moyo ukansila ka-Ward 28 esilobela ubekhuluma ecingweni loTabo Kancube we-Studio 7. Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze abesifazana abaqala ukubeletha ukuba bagijimele ezibhedlela nxa sebehelelwa kuze umntwana engadinwa ngoba kulakho ukudala ukuba isinye sibhoboke sicine sesile silonda. Lokhu kubikwa kubangela ukuba umthambiso ucine uvuza lengcekeza iziphumela santando emkhuhlaneni wokuthiwa yifistula, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umkhuhlane wefistula okuyikubhoboka kwemithambo esendleleni yomntwana okugcina kubangela ukuba imithambo yesinye ibhoboke uyelapheka eZimbabwe. Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, ingcitshi kwezokubelethiswa kwabomama, uchaza kabanzi ngefistula.
Obstetric fistula le iyenzakala nxa umama ebekulebha isikhathi eside. Umuntu kumele abekulebha xa eqala ukubeletha ama-hours angu-13 kokuthi laba abanye sabake babeletha ama-hours alitshumi. Ngikuthola ukuthi hayi umuntu uyekeliwe amalanga amabili amathathu lokhu ekulebha ikakhulu endaweni ezikhatshana umuntu edinga i-transport ikhanda lomntwana libe selifithizela-ke ngaphansi izitho zomama kuze kube nesikhala ngapha endleleni yomntwana kuthiwa i-birth canal kube lesikhala esiya esinyeni. Yikho-ke amanzi umthambiso uyabe usuvuza udlula-ke uvela esinyeni udlula lapha endleleni le ehamba umntwana iphuma phandle.
Udokotela Ngwenya uthi ifistula iyelapheka eZimbabwe.
Nxa isithe ikhona-ke leyo i-obstetric fistula umama kumele athunyelwe esibhedlela ezinkulu ama-central hospital ekhangelwa-ke kuyakwe ukuthi nxa inyanga ezintathu sezidlule ayenzwe isejari yokuvala leyo nkinga. I-obstetric fistula-ke into embi kubomama ngoba abanye nxa bengatholanga uncedo baya behamba sebenuka umthambiso abantu bengasasondeli phansi kwabo labantu besilisa bengasabasondeleli kwenze kube kugcine kusithi ingqondo zabo sebendaba le okuthiwa yi-depression. Yikho-ke kumele sibancediseke omama abale-obstetric fistula.
Usekhuthaze abesifazana abazithweleyo emaphandleni ukuba behlukane le mithi abangayiphiwanga ezibhedlela uma sebehelelwa.
Abantu emaphandleni endlela ikakhulu indawo ezikhatshana siyaxwayisa ukuthi omama bengaze baphiwa imithi esintwe njengabo sihaqa kumbe lokho okuphuma endlovini ukuthi kuthiwa umuntu abelethe kuhle. Bephangise beye esibhedlela bengaze bagcina umuntu ekhaya lokhu ekuthiwa uyahelelwa evalelwe edumbeni. Lokho yikho kwenza ukuthi ikube le-obstetric fistula. Kwesinye isikhathi umntwana ufika esetshonile indaba yona leyo kungahambi esibhedlela. Labo mama abanye bayatshona ngendaba yokuthi kuba le-infection sigcine silahlekelwa ngumama konke lo mntwana. Into enzima kakhulu engamelanga ukuthi abantu bayenze ekhaya bezama ukubelethisa abantu.
Ukhansila ka-Ward 16 kobulawayo unkosikazi Greta Gumede uthi bebengazi ukuthi ifistula iyelapheka njalo sebezananzelela kakhulu ukulimukisa abesifazana ngalo umkhuhlane.
Mina ngithi ngohlelo lolo silufunde namhlanje kimi ngibone kuqakathekile kakhulu ngoba umama abaningi bahleli ezindlini behleli lezifo abangazi ukuthi ziyeneliswa ukwelapheka bakhona ukuthi belapheke kuyimfihlo yakhe lo mkakhe njalo umama uyabe sehlukumezekile ngoba uyabe sehlukumezekile kwempilo yakhe yonke ngoba uyabe ngaselelisi lokuthi ahlangane lomkakhe ngenxa yesifo seneso yabe selaso.
Umqondisi wenhlelo kunhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Amnesty International, unkosikazi Nokholo Machazi, uthi inhlanganiso yabo ilohlelo lokulimukisa lokwelaphisa i-fistula eZimbabwe.
Siphakathi kohlelo lokuhamba silimukisa uZulu iZimbabwe yonke jikelele ngomkhuhlane we-obstetric fistula. Njalo silabantu esesike sabanceda impilo zabo sezibe ngcono kakhulu emva kokuthola usizo beselapha uhlupho lwe-obstetric fistula.
EZimbabwe ingcitshi ezelapha i-fistula zitholakala esibhedlela seMashoko Mission Hospital leChinoyi Hospital. Abenhlanganiso yamazwe omhlaba ebona ngezempilakahle abe-World Health Organization bathi abesifazana abedlula isigidi esisodwa i-1.2 million e-Africa le-Asia bale fistula. Inhlanganiso ye-Amnesty International iphakathi kohlelo lokuhamba ilimukisa uZulu ngomkhuhlane we-fistula njalo ithi kubiza inkulungwane ezinhlanu ukuthi owesifazana athole ukwelatshwa. Abebambelela Arts Ensemble labo sebelomdlalo olimukisa ngomkhuhlane we-fistula. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsekeli kaMongameli weMelika njalo enguye okhangelelwe ukuthi uzamela ibandla leDemocratic Party kukhetho lokudinga uMongameli weMelika, unkosikazi Kamala Harris, ubikwa eza kwethula umsekeli wakhe azancintisa laye kukhetho lolu. Ukhangelelwe ukwethula lokhu emkhankasweni wakhe wangolwesibili ePennsylvania. Kusenjalo, owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ukhiphe umbiko ekhuthaza ukuthi kutshintshwe indawo losuku lwengxoxompikiswano ekhangelelwe ukuqhutshwa ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba, uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe, uMnumzana Masimba Kuchera, osebenza lenhlanganiso yeCenter for Disability Rights.
Esukhangelele ukuthi uHarris uzadinga umuntu ongamnceda ukuthi awine kwezinye indawo angaba lodubo lazo. So khathesi abakhulumayo bathi nxa amademokrats efuna uwine White House kumele badinge usekelo kuma-states anjengePennsylvania, anjengeMichigan, anjengeWisconsin. So uHarris uyabe edinga umuntu ongamncedisa ukuthi bawine lawo ma-states nxa efuna ukuya e-White House.
Isinqumo azasithatha kusasa lesi singaba lomthelela onganani emkhankasweni wakhe?
Ngibona njengano-Harris uyabe ekhangelele ukuthi umuntu ozamkhetha kusasa uzanceda njalo ukuphakamisa ukuthakazelela ukuvota kwabantu, njalo uzamnceda ukuthi ahuke abantu abangalethi imali kumkhankaso wakhe. Uzananzelela ukuthi ama-elections ase-America afuna imali eningi. So bayabe kukhangele njalo ukuthi umuntu ozabuya lapha engaba yini le ndlela yokuthi labo bazuze imali eningi eyokuthi bakampeyine.
Kwelinye icele sibona uMnumzana Trump ozangena kukhetho emele ama-Republicans, yena esithi ingxoxompikiswano yesibili kufanele itshintshwe isuka ke e-ABC News isiya e-Fox News, esithi kufanele kutshintshwe indlela eqhutshwa ngayo. Likubona njani lokhu?
Usukela kudala siyakwazi ukuthi uTrump ubethakazelela i-Fox News ngoba uthi yena nxa i-Fox News ikhuluma ngaye ikhuluma into ezinhle kakhulu ngaye. So uyabe ezama ukuthi abuyise leyo ngxoxompikiswano ku-station engayenza ukuthi laye aphume engumuntu owazi akwenzayo, ngoba i-Fox News siyakwazi ukuthi nxa iriporta laphana iriporta injengani iyasekela ama-Republicans kumbe iyasekela uTrump.
Lo ngumnumzana Masimba Kuchera,
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo esebenza lenhlanganiso yeCenter for Disability Rights ubexoxa lo Thabo Kancube weStudio 7 eseBhilitane. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumlayezo elisithumele yona ngeWhatsApp.
Bakhuluma ngokuthi abantu kufanele bevotshwe abakhoza udlame, abantu abakhoza udlame elizweni, abantu bakhala ngamalungelo abo, sokuthiwa bevotshwe. Babotshelwani bona abantu belamba? Kanti umntwana asithwele nzima sayesa kubona ukuboswa ngazinyoni straight.
Studio 7, ngicela ukubuza ukuthi umthetho yiwo yini olomvumo yokutshaya umuntu? Umthetho yiwo yini olemvumo yokubulala umuntu? Lokhu ngikhulunyiswa ukuthi ngiyabezwa abantu bezano bathi khona amapolisa afata cha abantu ebalimaze. Loba abantu labana belimele umthetho otsho njalo. Kuliqiniso elingakanani ke khona lapho ukuthi khona olemvumo yokubulala abantu ngumuntu okugovernment? Ugovernment engabulala abantu akula hlupho, kuqondile. Beyikho yini elikutshoyo lokho bantu bezano? Ngoba siyabona kuyagijinyiswana, kuyatshaywana, abantu bayalimala, kodwa sizwa abantu bezano bethi yikho okuqondileyo. Kambe ugodo luyawakho umuzi yini? Induku ayiwakho umuzi. Uyabunga ubaba onjani othembela kuphela ukuthi ukuze abantu bakho bebalali bekulalele ukuthi ubatshaye kumbe ubabulale? Cela ukubuza khonapho line elaziyo elithi lazingcono okwedlula wonke umuntu.
Linjani? Hayi, le bandla elibusayo leli akusinjongo yesadak. Vele ukuhlukumekezwa kwabo kudala kwaqala, siyakwazi lokho. Namhlanje bazifihla ngesadak batshela ukuthi isadak kwenzakalani. Khona nakhona ukuthi babophe abantu ubufakazi bungekho ukuthi bayenza udlame, umithingi wedlame. Thina sekazi ukuthi i-policing enjani le. Akithi bona njengoba babangcibe indlebe, kumele bamele laba bantu bazoqala kuqala kube nobufakazi ukuthi ngempela bangudlame. So manje udlame lwakhona ngoba phela mase ulibheka luqalwe yibo laba bantu ababusayo namaphoyisa abo, ngoba bona basuke bahlukumeze abantu ngento engenabufakazi emaseqinisweni. Abukho ubufakazi phezu kwalabo bantu ababoshiwe, abunabufakazi. And injongo enye futhi siyazi ukuthi bona abafuna ukuphikiswa ngokhandashi isa baqina amakhanda, kusho ukuthi nokugwala kukhona futhi kibo laba.
Akhona abantu bakithi bazazele kuboni, ngoba asikaze sizwe eharale ukuthi abantu bayathaya izimali njengalokhu okwenzakala emathebeleleni. Emathebeleni abantu badonetha izimali beyenze kwasani zikolo, makliniki, yonke lento leyi abantu bazenzela ngezandla zawo emathebeleni. Eharale asikaze sizwe ukuthi abayakwenza lokhu okwenzakala emathebeleleni. Kumanje siyabona imigwaqo ilungiswa eharale kuphela, emathebeleni kakhulu konke lokhu. Uzwa nje utshelwa ukuthi khona abantu kabazilungisele indawo zabo. Hayi, sisubuhlungu lento eyenzakala elizweni lakithi. Ma uthi uyabheka ogawule ngendlela ababekhuluma ngakhona, kumanje bathini ngoba kulungiswa eharale kuphela? Emathebeleleni endaweni zakibo bahamba emigodini sengathi imlindi yamahombela. Indawo yonke emathebeleni ngamagodigodi, akulungiswa, kulungiswa eharale kuphela. Bathini manje?
Ningathi tshona njani ma?
Leyo ke bekuyimbono yenu linabalaleli bethu elisithumele yona ngeWhatsApp kuStudio 7 khonapha eVoice of America eseWashington. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kulabantu abaphiwa imali ngamazwe aphandle ukuba beqambe amanga ngelizwe bengafuni ukukhuluma okuhle okwenzakalayo ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC. Hayi ke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.